IBotswana noma nje ingelinye lamazwe amukela inani eliphezulu lesebenzi esiphuma kakhulu emazweni angomakhelwane belingelamthetho okhangela amalungelo ezisebenzi lezi. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council yanikeza iBotswana imali engaphezu kwesigidi samapula i-1.3 million ngomnyaka ka-2015 ukuze kusungulwe ukulotshwa komthetho yezisebenzi zokuza i-migrant workers policy. IBotswana ilobele i-United Nations ngaphansi komhlangano osaqhubeka eGeneva kwelesitaland ukuthi izimisele ukuphetha uhlelo lomthetho ngesiphangiphangi. Umphathintambo wogatsha olubona ukungena lokuhlala kwezisebenzi ezivela kwamanye amazwe umnumzana Edwin Batsu useGeneva lapho atshele khona umhlangano we-United Nations Human Rights Council Universal Peer Review ukuthi basendleleni ukuloba umthetho ovikela izisebenzi zokuza. AbeZimbabwe kweleBotswana sebawamukele lo mthetho, abanye besithi kade wawufunakala ikakhulu kukhangelwa ukuthi kade kusetshenzwa kungela mthetho obavikelayo.
It's a good development ngoba this will go a long way in protecting ama rights of migrant workers. Ngoba as we speak akula mthetho obavikelayo kumbe ocacayo ukuthi kumele baphathwe njani.
Umnumzana David Ndlovu okusifundo zokuba ligqwetha elwela amalungelo oluntu uthi laye uyawamukela lokhu.
It's a move in the right direction, particularly to thousands of Zimbabweans abasebenza eBotswana. In light of former cases, our ill treatment. Kumele kube clear ukuthi amalungelo awo yini.
Umhlangano obanjwe eGeneva ophela ngempela viki uzakhanyela isithembiso esifana lasona lesi seBotswana esi-migrant workers policy kanye lezinye eziningi ezivela kwamanye amazwe. Amazwe angaphansi kwenhlanganiso ye-United Nations azathola amathuba okubuza imibuzo ngenhlelo lezithembiso ezenziwe ngamalunga atshiyeneyo. Olunye udaba eleBotswana ekhandwe lokuthi liphendule umbuzo phezu kwalo ngolokhu esula kwesigwebo sokulengisa. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.